ukhulumaka mama Harrison wathi usegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengu-prosecutor in California for all those years and a prosecutor general for a state labantu abayi 40 million abaningi bangkhona bavele eMexico. Ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engibonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kubasisa ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party leRepublican Party babuya naleyo ndaba baba le bill elalifanele liphathwe ukuthi lilungise izinto zonke ze-border le-immigration. But sabona uMnumzana Trump etshela abamtekelayo ku-Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le-Israel, umbiko wankosikazi Harris lowubone njani?
Indaba ye-Israel ingathiwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lehlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapho babumba khona ilizwe le-Israel bethathele ama-Palestinian bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi bazabancedisa nezikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abe-Palestine nama-Iranian labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongenelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela-speech ayibhaleleyo, libone njani indlela ebeziphethe ngayo?
Umama Harris has been a prosecutor for over 20-30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with a prepared speech hayi ngamanga lawo. Ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele they are very studied people, bayazi into abayikhulumayo and they can answer questions without any prepared notes.
UMnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe ukuyikho lapho asola khona uMnumzana Biden kanye lo umsekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lezenotho kanye nolwemingcwele. Libona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngathiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ungathiwa sokutshintshile ngoba abantu yes, we say we want policies, sifuna investigations and all this other stuff. But I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile now mbeni usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo ezomnotho.